Yebo ye, amakhiwa baphuma embusweni, kwangena abantu abamnyama. And umuntu omnyama wangena wabamnyama langezenzo embusweni, ngoba ayikho into esingayijabulela sisithi sithokozele uzibuse. Ngaphandle kokuthi ngithi mina into mhlawumbe eyodwa zwi esingayikhuluma esingayikhangelela ukuthi hayi singaphuma phandle sibe sitshayela umpululu, ikuthi abafana bakamgandane izipra yakhala insimbi, batshaya insimbi abafana bakamgandane, ibhunu laze lavuma eZimbabwe. Yinto esingayijabulela kuphela, kodwa ke nxa sesikhangela ukuthi kuyini ebesikukhangelele ukuthi siza kuthola ngozibuse. Into esiyitholileyo sibili kakhulu ngozibuse, ikakhulu thina isizwe sohlanga, sithole ukweyiswa, sithole ucindezelo, sithole ukubulawa, sathola ukuhozwa ngabantu makhaza nje lapho esihamba khona. Yiyo into esiyilethelwe ngozibuse. Uzibuse usithathele ubuntu bethu. Lamhlanje singabantu nje, singamaphepha nxa abantu bezizwe lawo eMpumalanga besikhanya emazweni amanye. Nxa kukhulunywa ngokuthi uzibuse weza, kukhangelwa ukuthi kambe impilo ebiphilwa ngabantu ngesikhathi bengazibusi, bebuswa ngabantu bona abamhlophe, ababe bacindezela, ababe bancitshile ilungelo lokuvota, le mpilo asebeyiphila ngaphansi kukahulumende wabansundu ingcono yini? Okokuqala, ngesikhathi sibuswa nguSmith, ezibhedlela bekule mithi, abantu bebesebenza behola imali elesisindo. Idola yeZimbabwe or idola yeRhodesia lepound yeNgilandi bekungutshikile obhanqa. Kwezinye insuku idola yeZimbabwe ibile value okudlula ipound yeBritain. La ungakhangela imigwaqo, imigwaqo esilayo emningi, imigwaqo esayitshiyelwa nguSmith, imigwaqo elethara. Lamhlanje abantu bayageza ngamachibi emgwaqweni, imigwaqo yonke ifile. Bekumbalwa ngesikhathi sikaSmith ukuthi uzokuthiwa kulamagetsi.
Kuyini uhulumende angakwenza ukubona ukuthi abantu abalansolo njalo wonke umuntu uyathokoza ukuthi eZimbabwe lathola uzibuzo?
Angiboni sithandekile ukuthi uhulumende lo esilaye ulawo amandla lamasu ukuthi engenza into engadala ukuthi abantu bemthani. Nxa kuza kuba lokhetho luza kuba khona, asihambeni sonke siye ukuthi cwinge emva kwezaphu, asihambeni siyevotela izaphu. Abantu ngabanika inhlonipho, ubanika uthando, ubanika imithi ezibhedlela, ubanika amagetsi, ubanike imisebenzi elomholo lemali elesisindo, abantu ubanike amathuba ukuthi bezithuthukise, abantu ubafakele umthetho, umthetho ozalandelwa yimi, ulandelwe ngunkomo, ulandelwe nguwe languye wonke jikelele, ukuthi oweqayo lowo mthetho awukhathalekile ukuthi ngubani, umthetho uyambopha. Yikho okufunwa ngabantu lamhlanje.